siyathokoza ukutshela abantu beZimbabwe ukubana iCongress ye MDC renewal team izabe ikhona kusasa, and si expecta abantu abaningi abaye sebefikile, abanye siseHarare, so abanye bazafika maybe ekuseni kumbe ebusuku. Sithemba ukubana izahamba kahle. We are very excited, sila madlabuzane kakhulu ngoba mpela siyabona ukubana kuphumelele kakhulu lokhu esifuna ukukulungisa.
Likhululekile ukusipha amabizo abazancintisa kusikhundla sikamongameli?
Hathi kangikhululekanga ngoba siyavota nge-block vote. Each province ivota, so yebo kambi ngiyamazi lowo muntu, kodwa-ke ngeke ngakhuluma ngoba kufanele abe unveiled tomorrow le team yonke eye-management.
Abalandeli bebandla babunkomo lingabatshela wapha amasu?
Nga emzalwane ungaphumelelanga ukuthi ufike eHarare ngoba usikhulekela lapho khona, ngoba le iparty esikhuluma ngayo iparty ekhokhelwa nguNkulunkulu, ngoba sifaka uNkulunkulu phambili. Nga ungasoze uphumelele, please sikhulekele, sizathi sesiphenduka sisiza sizareporta ama-resolutions wonke, lama-documents, lama-policy, wonke lokhu sizabe sesilakho, ngoba hhayi ama-policy documents wethu esesizawafaka ku-Congress kusasa, ama-documents azatshintsha impilo yaleli lizwe.